ndaba ku VOA Ndebelele.
Lebuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu umsaka 4 kumbimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
All visitors from affected countries should hold valid medical certificates of clearance for coronavirus showing that they've been examined.
Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyikuvunyelwa ukungena elizweni nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane.
Lokhu bese kwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka kuthiwa yi-International Women's Day.
Amalunga edale lePhalamende awesifazana atshengisele kuleli dale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe ngomkhuhlane we-coronavirus sokumele zibe lencwadi eziveza ukuthi zahlolwa lomkhuhlane zatholakala zingelawo. Izethekeli eziyabe zingelazo lezi ncwadi kazisoze zivunyelwe ukungena eZimbabwe. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli emizameni yokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-coronavirus. Wona osubulela abantu abedlula inkulungwane ezintathu emazweni atshiyeneyo ikakhulu kwele China lapho oqale khona. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshwangwa esethula umbiko awenza amaviki wonke ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo elekhabhinethi. Kusiyafika umhlaka 1 kunyanga kambimbitho eleZimbabwe libikwa beselenelise ukuhlola abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha abatholakale bengelalo igciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi baqhubekela phambili beqinisa lolu hlelo enkundleni zonke zendizamtshina lezinye indawo ezisetshenziswa ngabantu ma bengena elizweni. UNkosikazi Mtshwangwa wazise njalo ukuba kulesizalwane seZimbabwe esivele kwele Bahrain lesinye ebesivela eChina ezihlolisiswe ngobuciko obukhulu esibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare kodwa zombili zatholakala zingelalo igciwane le-coronavirus. Umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Luke Tamborinyoka, uthi lanxa uqakathekile ukuthi abalaleli gciwane bengaze bangena kuleli, uhulumende kumele athuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni anelise ukuhlolisisa imikhuhlane yonke jikelele. Emhlanganweni munye lentatheli zindaba umphathintambo wezemithetho lemisebenzi yedale lePhalamende, umnumzana Ziyambi Ziyambi, uthe amajele eZimbabwe agcwele kakhulu izibotshwa okwedlulisa amalawulo, ngakho-ke sekuvunyelene ukuthi abanye babo bakhululwe phansi kohlelo lukahulumende lokubaxolela lwe-amnesty. UZiyambi uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa ukuba yibaphi okumele bakhululwe. Zibikwazi izinkulungwane ezingamashumi amabili lambili, 22,000 okwamanje izibotshwa ezisemajele, ikanti akhelwa ukuba lezibotshwa ezizinkulungwane ezilichumi lasikhombisa, 17,000. Uveze ukuba uhulumende ufuna kusale abayinkulungwane ezilichumi lamakhulu ayisithupha kuphela, 16,000. Osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemidlalo umnumzana Kazembe Kazembe laye utshele intatheli zindaba ukuthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkundla ezibalisa eye-National Sports Stadium eHarare leye-Bubblefield Stadium koBulawayo ukuze umdlalo wenguqu phakathi kweqembu leZimbabwe elama-Warriors lelakwele Algeria udlalelwe elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalunga edale lephalamende awesifazana atshengisele izolo kuleli dale ngokunaba phansi ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Agoqela ukuthi umntwana engakhulelwa akhutshwe isisu ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi engasebenzisi indlela ezilimazayo. Abatshengiseleyo laba bathi lokhu ngokunye kwamalungiselelo okunanza ilanga le-International Women's Day elikhona ngesonto. Sixhume omunye wamalunga ephalamende aphatheke ekutshengiseleni lokhu, unkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iGwanda Central.
Lokhu besikwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka, kuthiwa International Women's Day. Njalo besisithi ngesilungu besidemonstrator against gender inequalities, sikhangela lama teenage pregnancies, ukuzithwala kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18. Sikhangela njalo lokuthi abantwana bayazithwala sebebhoda ngasese besiyakhipha izisu, ikanti nga uhulumende uyakhipha eminye imithetho yokuthi abantwana kumele benze lokhona okuthiwa yi-safe abortion, ukwenzela ukuthi bengabhodi ngale besiyakhitshwa ngabogogo begcine besifa ngobuningi. Yikho kade sikhala ngakho.
Umbiko wenu beliwuqondise kubani, njalo libona ingani kuzanceda ngani likwenzile?
Umbiko wethu since siwenzele ephalamenti kudale leZimbabwe besiwuqondise emuntwini wonke, ikakhulu kubobaba abayibo abahlukuluza abantwana bebanikeza izisu. Senzela ukuthi lo baba osekucineni khona le madojeni abekwazi ukuthi akwenzayo kayisikho. Umbiko besiwuqondise umuntu wonke waseZimbabwe.
Kungani likwenzela ngabesifazana bodwa?
Bakhona sibili abanye abatshengiseli ukuthi bayakuzwisisa lokho esikwenzayo. For example, u-vice president we-party yami uTendai Biti uhlalile lathi phansi wasixhasa ukutshengisela ukuthi lokho esikhala ngakho layo iyakuzwisisa.
Lalikuqoqe nini lokho? Khona lizaqhubeka ngakho.
E-parliament yeZimbabwe kilo nto okuthiwa yi-women caucus ehlanganisa omama abama-parties wonke, siyahlala sisenza ama-meetings ethu sibona okusihlukuluzayo njengabomama. Yikho lapho esidecide khona ukuthi singenza njani. And futhi akuphelelanga khona, kungikhona u-national chairperson wethu we-women caucus ezamuva i-motion esizayidibetha sonke esikhangelele labobaba ukuthi labo bazayidibetha. Sidibetha ngezikhalazo zethu zonalezi ezifana lokuthi kakhulu ama-teenage pregnancies asemaningi kakhulu eZimbabwe, futhi manxaso kwenzakale njalo bayayaliswa lokho esingathi ngama-health services ukuthi bayelatshwe. Umthetho uthi umntwana o-under 18 nxa kumbeni angazithwala kumbe bakhiphisiso ngekho emthethweni kumbe bagule imikhuhlane kumele abuye lo mzali. Yikho kuhlukuluzayo esikhala ngakho ukuthi nga abantu bayasizwa ngoba izinto lezi zi-affecta umntwana oyinkazana afana lokuthi zi-affecta umama.
Ngemva kokutshengisela lokhu, yiziphi impawu ezilitshengisa ukuthi ngempela umbiko wenu wamukelwe?
Ngingathi uphawu esilubonileyo lathi saze sajabula, u-Speaker of Parliament ngiyohle wathi bomama kumele limuve i-motion ukwenzela ukuthi into leyi li-debate. Luphawu lokuthi kutho ukuthi kuzwisisekile ngoba sihlezi sizama ukuyi-debate sikhuluma lapha lalapha bekungani abantu abakunaki, but namhla ngokunina besikwenze phansi hhayi kukhanya kuzwakile. Khonokho nje kodwa ukuthi u-Speaker of Parliament uthe selizamuva i-motion li-debate sibone ngani luphawu oluveza ukuthi into yethu iza kuyakhatshana.
Ngezinye indlela nxa selila abanye benu bezanu p f azingene zombusazwe lapha liyabe selizwanana lo.
Ama-problems affecta umama njengokuthi engumama. Umntwana engadlwangulwa lithi kumbe kubanjwa i-rape, akukhanyela ukuthi lo retshiwe ngowenzani kumbe ngowe-MDC, ngumntwana oyinkazana. So siyakubeka eceleni kwama-parties nxa sesibhekene lama-problems abomama.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu umela iGwanda Central edale lephalamende, njalo ungumsekeli kamkhokheli webandla le-MDC kuleli dale u-Deputy Chief Whip. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Abaphila ngokuthengisa esitalateni bathi kulukhuni ukuthola inzuzo emsebenzini wabo ngenxa yokusilela kwemali elizweni okubangela ukuthi behluleke ukuwoda konke abakufunayo. Ukudilika komnotho welizwe sokudale ukuthi inengi liphile ngokuthengisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Bafuna ibhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe lapho umuntu uyavuma sibili, ngoba bathi khonana abantu esebenza laba lapha emsebenzini wokuthengisa ukuthi xa siyawoda bayayala ezitolo ezinkulu, abathathi, bafuna ikheshi sibili. So kade ungawulazi umaukuthi uhambe uyayithengisa uyayidinga leyo keshi futhi kuzenesa ukuthi kwanisa ukuthenga. So umuntu awutshela ufana nxa ule-100 RTGS uyakunika 60 pounds, uyakutshela njalo omunye umuntu iyikheshi. Kumbe nxa ufuna ukheshi ye-60 pounds, umuntu atshela ufana nginika 100 pounds nge-110. So nxa uthe wayithole enxeyelo umuntu uyabe edakiwe sibile enxenye yabe engxa ye-140 ebe yi-40% premium. But vele nje abantu bayayidurisa okuzwayo ingonanza even lezitolo ma ungene ezitolo siyathenga umuntu vele abantu baya befoli besona awuthange ngekheshi yini ngikuswayiphele kumbe awubhadale ngikho kheshi kunjani awubhadale ngekheshi kwenzele ngikho kheshi. So vele ikheshi iyadingakala yilihle lentwala sibili kayiboni. Maye-ke nxa ukuthi usebenza-ke la umsebenzi le yabanye abaningi i-formal employment uyawuthi ukuthi khonana so kumele ukuthi uyithengise uthole imali yokugada umshebha kalifomi vele ukuthatha yona ikho kheshi ndini le ngaphandle kokuthi uhulumende kuphele avume ukuthi imali le abantu abasaba ayifuni ayisebenzi maybe kumbe kuthengisa irandi kumbe kwenziweni but akuthi kubele umzama ukuthi imali itshintshe ngoba sibili kulobu nzima ebantwini.
Kodwa umsebenzi uqhubeka njani? Abantu bayathenga yini impahla zenu njalo ziyawodeka yini?
Abantu bawoda ngaphandle baya besiyadinga imali yokuthi bawode ngaphandle kwelizwe impahla. Yikho-ke umuntu kumele athenge futhi leyo foreign currency ngonale ku-black market yangkona ngamaphevenzi aladurayo. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu kumele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency marandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi anesike athenge impahla phandle kwezi nxa umuntu owodayo. Imali yakhona abantu bathenga nzima ukuthi bathole ikheshi. So sokunobunzima ama-sales seyehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikheshi khona kabanayo. So sokunobunzima ngapho umuntu angazathi ngiyamukela ikho kheshi yakhona leyinjani ingamukeleki.
Kodwa ngezinye indlela ukuthengisa lokuthenga lokhu yikho abantu abaziphilisa ngakho kuyanceda iningi ukuthi linakekele imuli.
Sonke siyakwazi ukuthi nxa sikhangele inani labantu abasebenzayo selayehla kakhulu. Abantu abazisebenzayo kate sikhuma kunjenje sebangakubo 70-80% anxa sikhangele amasikilisi avela kuhulumeni otshengisa ukuthinala wonke umuntu kathesi phose sethengisa. Ngokunjalo-ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho, amafemu seyavalo, abantu sebephila ngokuyawoda impahla ibathengise.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzaqhelisa uhlelo lokupha abafundi ukudla oluqhutshwa kwezinye izikolo zeprimary luye ezikolo zesekendari. Iphephandaba linye lithi njalo umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzaqhutshelwa enkundleni yeBarberfields lonyaka. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umkhosi lo wenzelwe phandle kweHarare selokhe ilizwe lathola uzibuse. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bantwanami basakazi labalaleli abangizwayo ngalesi sikhathi, mina ngugogo uMakhumalo. Hayi, zimpaphu inzima kushiwa kunzima kubona sesehlulekele ground yebhora kho kuyikuphi esiza kukwanisa shuwa shuwa nxa sikhuluma iqiniso mina senze ngikhumbula uSmith nga uSmith yavuka namhlanje ubezabaleka eZimbabwe athi hayi ayeseyikhwe ngikwaziyo shuwa komile sizabulawa yindlala sibulawe yikho konke kukhona eZimbabwe uNkulunkulu shuwa kangenele uyazi sifana labantwana bakwe-Israyeli abebetshiswa isitina ngotshani thina esiphila eZimbabwe shuwa shuwa siyacela kuNkulunkulu sesikhulekile sesize siphose ukusuka kamadoli ukuthi ngawo uNkulunkulu uyangenela siphile bakithi ngoba umntwana okhule namhlanje kakwazi ukuthi kuthiwa isithupha sihlatshiwe vele ungamtshela ngokuthi isithupha sihlatshiwe uyamangala ukuthi yinto enjani ngoba kabakwazi ukusebenza bazasebenza ngaphi izimayini zonke zavala kuselokuzimayini okungakungani bakithi zihlobo zami uNkulunkulu kasingenele bakithi lamanye amazwe angenele abona ukudubeka kwethu ngiyabonga
salubonana ne-Studio 7 kulilanga lami namhlalo okuzalwa ngisithi happy birthday to myself mina msakazi engiza kutsho kuyi-1 angeke ngikhulume nzima mina ngicela ukuthi i-government yeZimbabwe ivumele abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi bavote lapho kodwa ngiyakwazi ukuthi yinto engeke iyenzeki leyo ngoba izami uyakwazi ukuthi uma ngavumela abantu abangaphandle kwamazwe bevote izadliwa ngoba bonke abantu abaphuma eZimbabwe laphana babalekiswa yisimo seqembu elibusayo yingakho bengeke bevume kodwa siyabona kwamanye amazwe avumele ukuthi abanye abantu aba-out of ilizwe bavote akufanani lakithi sivote ukuze kubonakale phela ukuthi laba bantu vele ngempela yini abasuselizweni manje izani khonokho ayikufuni so besicela msakazi ukuthi ngabe kuyavunyelwa lathi sivote sisemazweni okuhamba
njani basakazi abalodumo kuStudio 7 siyalibingelela likhuluma loSofa Sonke Mphongolo ye ngithike ngikhulume kancane lapha ngikhuluma ngohulumende lo ongakwaziyo ukuthi wenzani ngikhuluma ngedizili le amafutha osokuthi abafunayo bazithekele ngaphandle kwelizwe bazowathengisa nge-US dollar bathenge i-US dollar i-US dollar anti yavalwa isivunyelwa futhi bakwazi abakwenzayo lapho kumbe badlala amadlwane badlala amatupe njengabantwana kathi vele izani yenzani mthetho wayisibi sebedlulekile laba bantu ubumenemene bonke kuze kuphume egcekeni kathi vele benzani akucace kuyizinto i-US dollar bayithatha ngathi ngekho bathe ibhondi lethengo uma nguje usanda kukhuluma wathi imali le ihamba kuhle ihamba kahle ngaphi yona ingathengi ukhiphe ibali elithi bond wabhala Zimbabwe dollar zimdollar yona iyibhudi usenza abantwana abakwazi into yabo abayenzayo lo mthuli abaphume ekukhundleni laba bantu bayazehlulekela alubana belalile beke bezwa ukuthi sithini kabaphume umthuli lo manguja la i-president wakhona ongakwaziyo lokhu kusasusitshela lokhu kusiza lokhu kambe lilizwe bandi le hayi izanisithwali senzima
linjani kusakazi kwa-Studio 7 mina ibizo lami undodana Ndlovu lapho egoni ngokuhlala kodwa ngiye nkaya egonye lapho namhlanje ukubonga le thuba elithenga lanikeza lona sithanda ukubonga nathi mina namhlanje indaba enzama ukusondeza kenye indaba yamafutha petrol nabodizi laba wasekwenzakala eZimbabwe inombuzo ukuthi kathi manje ma kuyathiwa abantu basebenzise i-foreign currency imali yangaphandle ukuthila amafutha emagarajini right mina into esenye sibuza umbuzo oyi-1 ukuthi njengoba abantu laba abathiwa ukuthi basebenzise i-foreign currency basebenza eZimbabwe baholiswa yi-government abanye bakhona abanye njengamatiacher amantu ama-doctor amanensi baholiswa yi-government yena le ibaholisa amabhondi and that money and they don't think ukuthi lo muntu ohola more than 10,000 to 20,000 be 15,000 wonke mhlawumbe wakhona ngaphansi kwa 5,000 abanye bahola ama 3,000 right imali kuyingamabhondi le mali ubususithi unemoto ubususiyathenga ipetroli ipetroli lo oyithengayo uthenga ipetroli ngayiphi imali angiyiboni into kamnangabe siba lengqondo itshengisa ukuguga engqondweni
la babo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isiphepho esiqhamuke edolobheni leNashville eTennessee kwelemelika kuthange sibulale abantu abangamajumi amabili lanhlanu njalo sadiliza izindlu. Ukuhlaselwa kwamabutho akwelemali ngabahlamuki kubikwa kulakho ukuphazamisa inkulumo zokuthula phakathi kukahulumende lamaqembu abahlamuki atshiyeneyo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo kukhetho lokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli waleli lizwe ngolwezi. Kukhetho olwenziwe ezabelweni ezilijumi lane izolo olwama-primaries, sisiza emoyeni umnumzana Biden obesenqobe kweziyisishiyagalombili ezivalisa eVirginia, Arkansas, Tennessee, Alabama, Oklahoma, North Carolina, Massachusetts naseMinnesota. Omlandelayo umnumzana Bernie Sanders yena obesenqobe kwezine ezivalisa eVermont, Colorado, California naseUtah. Iningi lithi uBiden wenze kuhle kakhulu kukhetho lolu ngendlela ebingakhangelelwanga. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sikhuluma leStudio 7 phambilini kwalolu khetho. Umnumzana Phithizela Ngcobo ukhanya eyitshaye ekhaleni ngokuthi umnumzana Biden uza kwenza kuhle kakhulu kulolu khetho.
Ngombono wami akukacaci njengokusithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina, njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bengintshisana laye kucelo lwabantu abaphakathi abathi ngama-moderate ngesilungu sebephumile, abafana loButhijej noClobuchar lostea bonke baphumile ngemva kwe-South Carolina. So ngombono wami sengazi ukuthi uBiden usela bakhokhelaba ngani baningi, ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba sebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi, ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sekungahamba nje kalula kangakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhe sithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyaphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButhijej, kwathi uClobuchar I think uphume ucele phumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukutho sokwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesanti uBiden hhayi sokumphelele, kodwa ngezomgqibelo usengumcekana nje usevukile selejahelithe, abantu bonke sebekhale ukuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusenzakala ngeziko ephelileyo uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
Ha, but kumujikelo obhanga kathi sizongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abale mali, andibona ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda. Njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesengumeya waseNew York, abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa yi-stop and frisk, kwakuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilatini, bakubona emgwaqweni bekumise bekusetshe ukuthi awulazidakamiswa yini. Njalo sinazela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. Uhambile esontweni eAlabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela, abantu basukuma bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginja ngimxolela.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokho eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami, nginje mina ngangimsekeli kaNkosikazi Warren. Kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren libhize lihle yini lokusupport. Sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi loko besike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu. So ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu ufile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani 12 usevukile nje lobe sekhuluma into ezile ngqondo.
Kodwa phela seluphi?
Kathi vele ongaluphalanga nguphi? Abantu bayakhokhelwa ngama-president alama 90 years ansoze nkamba amabizo. Akulamuntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze bengene ebhudini.
Umnumzana Phidizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Lele ababukeleyo ku Facebook Esa Lindsay Hamon uthwena amajono msakazi kuzoba lo ntombi zodwa Gumede Ncube uthi sicela u president akhulule usiwela bantu uyaphinda laphana u Hamon uthi yena kanti u Kirsty Coventry sekhitshiwe ukuba ngu minister of sport na hayi besingakuzwanga lokho Linzi Ntombi Zodwa uyaphinda lawe uthi hu nxa sebefuna kuvunyelwe i-abortion kuzaba nzima yazi. Then kulobani laphana sonke Khumalo SK uthiwena livu kanjani bantu bakithi. JB Mabena uthiwena niyalondoloza, yebo kunjalo. KG yahlabela ke kamnandi lapho tiyena Jerusalema. Hey, beyihlanyisa abantu abaningi lingoma ngoDisemba lamanje lokhe ichisa be yavutha. Siyezigqibeke ezekuseni ngokuhamba ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyi kuvunyelwa ukungena eZimbabwe nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane. Amalunga etale le parlamenta wesifazana atshengisele kuleli tale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asipeni sonke kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo kwamanje sithi lijone kuhle, yimi owenu untungamilinkomo.